Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa axosha abantu abathenga bethingisa impahla esitaladini eHarare kulandela ukukhwaza kukamongameli Robert Mugabe othi kabasuswe. Ilizwe leBotswana lithi abantu beZimbabwe labeNamibia abaphukela kulelo lizwe sokumele babuyele emazweni abo ngoba soluphelile udlakela. Umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko loMnumzana Patrick Juao obona ngezabaswelayo basegwanda lapho abathekelela indawo okuhlala khona abantu abalupheleyo. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhala ngokuthi uhulumende kaziniki ithuba lokubhaliswa kugwalo lokuvota. KuLivetalk lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokulwela ilungelo lamantombazana ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Day of the Girl Child. Thumelani imilayezelo kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.